Kulandela ukwethulwa kwemali entsha namuhla elizweni ekhangelelwe ukusebenza ndawonye levele ikhona eyama-bond notes, abanye bathi kuyadanisa ukuthi uhlelo lolu aluqoqwanga ngemfanelo njengoba abanye belokhu bengakayifinyeleli limali kukanti ingabonakali yonke. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu uthi lanxa imali le engayibonanga eGwanda bayimelele ngabomvu.
Isibhizethi zinika 50 bond yinqa bade bethole imali, but imali entsha sibili hayi bengakaphumi. I think izafika inxenye basayikhipha kancane kancane asazi njengoba enyangona ngani yabuyela yayiphinte wrong. Bekungarealiza iphepha abalisebenzisa ukwenza imali le entsha, it's like liphepha elalivele likhona elama-bond note leya, so bekucitshwa ukuthi i-bond note besokubhalwa dollar. As isifiso sokuthi ibe khona silaso sibili because izinto azithengeki honestly. Ngabe ethenga ngekho cash buy it almost a 1.5 the price omele ubhadale ngayo, so maybe ngakuya nale imali kuzake ukuthi ivimbi njani. Abantu bekele ukudubeka ogogo balala emalayinini kathi esizulu linje bazakwenzana. Nxa ikhona imali leyo ayidistribute very quickly, bangangabi into eHarare kuphela lathi ngapha siyithole emathawuni amancane abantu basizakala.
Kodwa uthi uhlupho yikuthi abanye abasoze bayibuyisele emabhanga limali ngenxa yezizathu eziningi.
Lanxa izabuyela kusekhileshini izathatha isikhathi sikulokuzwayo. Okade sibaza kuqala bayibutha abantu beyibeke ezikhwameni bengayibisele emabhenki. Labo siphatheleni bona laba bazayibutha because i-foreign currency lokhu iningi ezandleni zabantu. So as long i-foreign currency lokhu ikhona ezandleni zabantu, osiphatheleni bayabamba yonke imali yena le wezethu bebetshintsha la labantu abantu abatshintshanisa imali. So kuzathatha isikhathi lanxa ukuthi izaqalisa ukubuyela ku-banking system. Asazi nxa except ngayo bahle bayikhipha yonke kade beyikhuluma, but ngayingene yonke ka-1 bekuyahle kubulale i-value yayo futhi imali yangkhona.
UNkosazana Dorcas Sibanda okukomiti yedale lephalamende ebona ngenhlelo zemali e-Budget, Finance and Economic Development uthi lanxa beyake becubungule udaba lokusilela kwemali elizweni kuleli dali akulazinqumo ezimqoka ezethulwa ngabaphathintambo bakahulumende.
Thina siyaxoxa labo sibilisa babiza obeministry, but mina lapha sengikhuluma ngengu-Dorcas Sibanda ukuthi noma ngibalalele into ekhona la babe bexhamanda, into emele yenzakale ukuthi kumele sibe le-domestic product esizabe siyithengisa sikwanisa ukuthi i-currency yethu thina ihlale iqinile. Silane silakho thina amapulazi sathatha sitshona sigamula inkuni sithengisa inkuni, inkuni zizasinikani. Asilimi, asila product ekhanya esiyenzayo. Ama-diamond lawo aphonga uphuma ngasese sikwazi ukuthi ahamba ngapha athengisele ubani. Singaze siprinte amaphepha nalawo abe ngamasaka, lamasaka aba ngamagqibhagqibha ngakuthi sincede ngalutho. Singaze sibabize o-minister babuye ugcine ubona ukuthi lu-minister sivele sesigugisela indlebe ngoba into ayikhulumayo uyaxhamanda, ubhale phansi, ungaze ubhale phansi ama trillion. Wena esiphaleni selizwe ulani, ngala lutho esiphaleni selizwe angasitshengisa khona ukuthi mhlawumbe sile golide kumbe silani njengeZimbabwe. Sile mali liyani esifake eceleni ukuthi singaba kuthiwa ngama-disaster siyakwanisa ukuthi sizincede. Kasilayo leyo mali, sikubonile kusenzakala ngale ethi mani kube le disaster bese sicela kwabanye amazwe, sesicela kufana lobaba ohlala nje emzini wakhe engala lutho. Nxa unkosikazi sefuna ukuyabeletha seqalisa ukucela obaba be-next door ukuthi ngale yamphathisa bakithi ngikwanisa ukuthi ngama-napkin. Usuxoxele abanye ukuthi unkosikazi wakho kala maternity kala mali yokuthenga ama-sanitary pad, wena uyenzeni njengobaba womzini khonapho ukuthi ulungiselele isiphala sakho ukwenzela ukuthi abantu abakho behlale belakho konke okufanele.
Lokhu kwenzakala umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ekhangelele ukwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ole-budget ngolwesine. Usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe usinika umbono wakhe ngalolu daba.
Kuvele konkani ukuthi kukhulunywa ukuthi i-budget ukusetshenziswa kwemali, imali yangempela iyasebenza kodwa kayila lapho evela khona, lapho kuvele kube nesuphu lwakhona kwakuqala. Ngoba nxa imali ilokhu isebenza kodwa kungela i-production lapho evela khona, izaphela futhi izahlala lokhu iphela. Nxa ilokhu iphela isezenzela imali, uhlupho oluba khona ukuthi kona kuyadala lokhu okuthiwa i-inflation. Ngoba ungabona imali isifika nini ukudlula izinto ezithengayo, then sokusiba le problem sokudala i-inflation. Kufanele kube nento eziningi ezidinga imali. Sizathi ukuthi nxa kunjalo kuza kwenzeka ukuthi wonke umuntu aphatheke ekuthuthukiseni ilizwe, kodwa isikho okwenzakalayo. Angiyiboni ibhajethi naleyo ikubamba khonokho ikulungisa, ngoba abantu bakhangela ukuthi bathole imali bengasebenzanga, ikakhulu uhulumende weZimbabwe. Pho uzavuna njani ungalimanga?
Umnumzana John Mangudi, awusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank of Zimbabwe, uthi amabhanga ayitholile imali entsha izolo, njalo kusukela namuhla bekhangelelwe ukuthi abe eyabela abantu. Uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda ukusilela kwemali elizweni.